Abantu abaningi bagqothoza okwenziwe ngabezomvikela eZimbabwe ngesikhathi kumele betshengisele emgoqweni ngolwesihlanu bekhonona ngobukhohlakali lokunye okubahluphayo. Bathi loba bevinjwe ngamasosha lamapholisa ukuthi batshengisele, kumele abantu babambane bezikhulule. Omunye walombono lo ngumnumzana Paul Ndlovu.
Ngibona ngazathi indlela yokuthi uqhutshekelwe phambili ukubana abantu babambane bengesabi, ma bethi bayatshengisela abantu. Kasiphumeni ngobuningi then sikhodwe ngendaba zepolitiki, ngoba abantu ukuthi balambile bayasokola, abalamithe esibhedlela yonke lento abatshelwa ngamabandla zombusazwe. But kuhlukumeza abantu, whether ungumuntu wesonto, ungumuntu ongelani lepolitiki, ungumuntu nje, kodwa konke lokhu kuyasihlukumeza singabahlali.
Umnumzana Prince Khumalo uthi kumele uhulumende alalele izikhalazo zikaZulu.
Government kumele inanzelele amaphutha ayo, ilungisise lapho abantu abakhalaza ngakho ukuthi abantu bakhala ngani. Lapha kade sehluleka khona kayizame ngamandla wonke. Kunje sikhuluma nge-COVID-19, abantu bayathola imikhuhlane emabhasini, ozukwa kusasanitizwa njengapha kobulawayo shuwa iqiniso lonke. Abantu sebezingenele ebhasini njengoba enjalo, akusela ama-sanitizer, ama-temperature angikhulumi. Abantu bayathelelana umkhuhlane. Shuwa siyacela ukuthi i-government izame enkohlakaleni, shuwa lakho futhi sicela ukuthi izinto zonke zenziwe ngendlela zingenziwa ngephathi, ukuthi umuntu kuphathi iphi kwenziwe ngoba ungumuntu weZimbabwe. Kanye lekuphathaneni kuhle lapha, hheyi abantu abangahlukuluzwa, abantu awukhulunyiswane.
Kulabanye njalo abathi kumele abavotela ibandla elibusayo balisuse embusweni. Unkosikazi Ngangezwe Khumalo uthi yena kangeni ndawo kulokhu.
Abantu abafaka iZANU PF kupower abayikhiphe bona. Yonke leminyaka bebe abantu bona lawa abathe ZANU PF must fall, ZANU PF must go. Yibo ababeqakezela iZANU PF, ZANU PF idlala ngathi ibulala abantu, itshontsha, isenzani abantu, abanye abantu bekhitshwa emisebenzini kufakwa bona. Namhla sebefuna ukuthi thina sithi iZANU ayihambi. Abayikhiphe bona.
Unkosikazi Caroline Moyo laye uthi ibutho yilo elibusayo eZimbabwe, ngakho ke kuzima ukuthi abantu batshengisele emigoqweni.
Nxa amabutho esesima evalela abantu sibephethwe into kunjani izikhali, sokutsho khona ukuthi konkona hayi ilizwe vele liphethwe ngamabutho and abantu abalaseyi. Okusuka kumangaza ukuthi konkona kanti sokukhokhelwa bani? Abantu sebeyibo sokumele ukuthi bethuliswe noma bengaze bethi bayakhuluma. Hayi, kunzima lokhana kwakithi.
Kulabanye njalo abanjengomnumzana Cassius J. Zimana Mpofu abathi okuhluphayo ukuthi abakhokheli bamabandla aphikisayo bayacatsha nxa uZulu kumele atshengisele emgoqweni.
Ukutshengisela kwabeZimbabwe Murati kunzima ukuthi kuphumelele, kubangelwa into yakuqala zinkokheli ezizona eziyabe zibizele ukuthi kube lokutshengisela lokho. Ngoba ma kufika lelo langa lokutshengisela ziyabaluleka ziyicatsha, zishiya abantu bebodwa. Abantu bafuna ukukhokhelwa, abafuna ukuthi bahambe ukuthi bengelani indlela bengazi lapha abakhona. Inkokheli lezi ezikhona ezakade zithatha ama-chance empilo yabantu abasizi. Into leyo yaqala ngo-2003 sezi-final push. Saphusha thina sisuke emalokishini ngandihlale eHarare by that time. Saphusha sisuke emalokishini azange sibone nomikhokhelo nomanye sibazayo zayabaleke kusuku zacatha.
Umnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU PF uthi abantu kumele bakhulumisane ngokwenzakala kwele Zimbabwe kuze kuthi kulungiswe konke okuhluphayo.
Okusalayo ukuthi kona siza kunanzelela ukubana the only way esizalungisa ngayo ilizwe lethu ukuthi kona sihlale phansi sikhulumisane njengalokho okwenziwe ngamanye amazwe wonke nje. Ukuba ungene ezitaladini sigijima kwesi sikhathi ngibona anta akusuze kusinike isolution esingabe siyidinga. So siyala soku singene ezitaladini sisenza khona kubana kodwa kungenanto oluphumayo. Into ezaphumayo ukuthi kona let us all not be big brothers, kodwa asibeni ngabantu okuthina sifuna ukulungisisa iZimbabwe sindawonye.
Kulabanye abathi kuzathatha isikhathi eside ukuthi kulungiswe ezombangazwe, ezenotho lokunye eZimbabwe ngenxa yokuthi ilizwe selibuswa ngamasosha.